Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngenjabulo ngomvulo mhlazi mashumi mavili lanhlano kumbimbitho 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
umsebenzi wenziwe izizalwane zeZimbabwe mahlayana nje ziphume ezindlini zazo nezindaweni zabo eziningi zisizana ngendlela ephakeme kakhulu kusetshenziswa izandla lezinye into ezifanelazenezo. Ngibone ngani khonokho kuyinto okufanele siyibone siyibonge kakhulu kuZulu weZimbabwe ophatheke ngalolu duko.
Lanxa imizamo yokuhlenga lokuphathisa abahlaselwe lizulu lesiphepho eManikaland iqhubeka, uhulumende uthi banengi abaloge bengakafinyelelwa luncedo abaludingayo.
Ikhadi yavumela ukuthi khona siregister sonke kuzek, kodwa-ke kube sukusenziwa ama-primary elections. Kusabhaliswa phansi, sabhala ama-affidavit ukuthi ozaluza ku-primary elections uyahamba ewithdrawer. So walusa-ke primary election.
Abancintisa kukhetho lokudinga ukhansila ka-Ward 28 e-Country Park kobulawayo sebelolonga imikhankaso yabo okokugcina ngesikhathi sokusobala ukuthi bandla le-MDC lilamalunga amabili kulolu khetho. Omama beGwanda bakhala ngenhlupho abahlangana lazo lapho befuna incwadi zokuzalwa ama-birth certificates. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa imizamo yokuhlenga lokuphathisa abahlaselwe lizulu lesiphepho eManikaland iqhubeka, uhulumende uthi banengi abaloge bengakafinyelelwa luncedo oluphuthumayo olufana lokudla abaludingayo ngoba lapho abakhona akufikeki kalula. Umphathintambo bona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo utshele iStudio 7 ukuthi izimota ezithwele ukudla lokhe zisehluleka ukufika kwezinye izigaba ngenxa yemigwaqo eyathabalalayo kwathi lamabholoho lawo adilika. Lanxa ihlanganiso ye-International Organization for Migration isithi abantu abafileyo bangamakhulu amabili lamachumi edlula kancane ayisithupha 259. Umnumzana Moyo uthi ngokubala kukahulumende inani labafileyo lifika ku-179 njalo abangaziwayo ukuthi bangaphi bangu-329. Abenhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-World Food Program bona baqhubeke besipha uZulu weManikaland ukudla namuhla lezinye indingeko ezifana lemithi yokwelapha kanye lezigqoko. I-WFP iphiwe ihelikopta ngumanyano we-European Union eyokuthwala ukudla lokuhlenga abantu. Elebhilitane lalo lithembise ukwengeza uncedo lwalo phezu kwe-23 million eliphe ngeviki edlule. Kusenjalo ibandla le-MDC lithi umanyano wesadaki kumele ubize umhlangano wokuphuthuma uhlaziye udaba lomonakalo obangelwe yi-cyclone Idai eZimbabwe, eMalawi laseMozambique njalo udinge uncedo. Sixhume isiphathamandla saleli bandla uDokotela Nkululeko Sibanda.
Enye yenjongo zesadak ngezokuthi isize uzulukazi okusadik region ukuthi nxa kukhona izinto ezihlasela izimpilo zabantu ngendlela ephakemeyo isadik ibambanise amandla wonke ukuthi ivimbele lokho. Ngakho-ke esikucelayo ukuthi mhlawumbe isadak ingazama ukuthi ixhubanise umsebenzi wokulungisa izivumelwano zokuthi kathi kuyiwa phambili kungasetshenzwa njani ukuthi impilo zabantu zingalahleki ngendlela enje nxa kungaba nesinye sehlakalo esifana lalesi. Siyabona ukuthi phela icyclone leyichaye kwele Mozambique isizofika kwele Zimbabwe, kodwa bekungela muntu owezimbabwe kumbe owemozambique othi hayi yekela sitshela abanye abaphambidlanyana abangafikelwa ludubulelo ukuthi kukhona okuzayo njalo kukhulu okungakanani. Khonokho kuyinto efanele ilungiswe kakhulu ukwenzela ukuthi nxa kuyukuthi izinto ezinjalo zisenzakala kungabi lokulimala kwabantu abaningi khona kuyukuthi bekungavikeleka.
Khona lingathini ngemizamo eqhubekayo enziwa nguhulumende labanye abachiyeneyo abagoqela benhlanganiso ezizimeleyo eyokuphathisa uzulu weManicaland?
Iqiniso likhona ngelokuthi imizamo kahulumende isesemlutshwana ayikabonakali ukuthi ngabe iqine kangakanani. Okukhanya kwenze umahluko omkhulu kakhulu ngumsebenzi wenziwe izizalwane zeZimbabwe mahlayana nje ziphume ezindlini zazo lezindaweni zabo eziningi zisizana ngendlela ephakeme kakhulu kusetshenziswa izandla lezinye into ezifana lazenezo. Ngibone ngani khonokho kuyinto okufanele siyibone siyibonge kakhulu kuZulu weZimbabwe ophatheke ngalolu dubo. Inhlanganiso zaphesheya lezi zaseZimbabwe zikhanya lazo zisuke zaphatheka kakhulu zigijisa imisebenzi ngendlela ephakemeke kakhulu ngemva kokuba zisuke zaqalele mba ngoba uhulumende bengazange atshela ukuthi kuzaba lo dubo kumbe kulo dubo. Khonokho kuyakhuthazwa njalo njalo siyakubonga ngelimqotho. Siyakwazi ukuthi uPresident Nelson Chamisa uye waqala phela uhamba wafika kweleshimanimane lapho la kuwoshipinge uzulukazi welize omhlaba wonke jikelele wasebonthi kukhona okwenzakalayo laphayana wasegijima wabuya. Ngakho siyakhuthaza njalo nabakhokheli ukuthi bazame ukuthi basebenze ngaleyo ndlela kusiya phambili ukuthi nxa kulo dubo baphangise bahlabe umkhosi hatshi ukuphuza lokhu okwenze uhulumende wethu.
UDokotela Nkululeko Sipanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa ongumkhokheli we-MDC sixoxela ekwelebhilithane. Kusenjalo uhulumende waseBhilithane usesungule isikhwama semali yokuphathisa abawelwe ngumonakalo we-cyclone Idai. Kubika u-Ezra Chisa Sipanda.
Uhulumende weBhilithane uthi uhlulukelwe kakhulu njalo ukhala labantu beZimbabwe ngokulahlekelwa kwabantu abaningi kulandela izulu lesiphepho. Lokhu kubikwe ngumphathi ntambo obona ngezwekazi le-Afrika uNkosazana Harriet Baldwin.
UK is sending very, very heartfelt condolences to everybody who's been affected by the terrible cyclone that hit Mozambique.
Sithumela umbiko ngenhliziyo ephathekileyo kakhulu kubo bonke laba abahlaselwe yi-cyclone echaye eMalawi, leMozambique laseZimbabwe kuviki eliphelileyo. Sithi siphuma phambili ekuphathiseni ngokudla, lemithi lalokho okuhluza amanzi ukuze ahlanzeke. Sithi njalo siza kuba khona lesiphathisana, sixoxisana labantu ngalesi sika esithiye izilonda.
Uqhubeke echasisa ngemizamo eyenziwa nguhulumende wakhe yokuphathisa abehlelwe yile ingozi.
The Disaster Emergency Committee has launched an appeal today.
Ikomiti yengozi ezifana lalezi e-UK isifake umkhankaso wokudinga uncedo lwemali. Njalo uhulumende yase-UK ithe iza kwengeza phezu kwalokho okuyabe kutholakele ngesilinganiso esifanayo. Ngakho abantu bayacelwa ukuthi banike ngomusa omkhulu. Nxa ulezi hlobo okhathazeke ngazo kakhulu khonale ekhaya eZimbabwe uyaziswa ukuthi uye ku-MP wakho lapho ohlala
khona.
UNkosazana Baldwin ugcizelele njalo ukuthi imali yonke ezabuthaniswa bazazihambisela bodwa kulabo abehlelwe ngumonakalo ayisoze yanikezwa uhulumende weZimbabwe.
Everything that you give to the Disaster Emergency Committee will go to those most in need.
Konke okunika inhlanganiso ebona ngezingozi zalolu hlobo kuyakuya kulabo abakudinga kakhulu. Siza kusa ku-civil society organizations eziphethe kakhulu ngokuncedisa kulokhu khona ngale ezinjengeyinhlanganiso ezingatholi imbadalo. Asisoze langitsho sithumezele imali ngohulumende.
any of that money through governments.
Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Lucia Dube okhokhela umanyano wenhlanganiso yeZimbabwe kweleBrithani oweZimbabwe Diaspora Focus Group laye upha umbono wakhe ngalolu ncedo.
Sikube le-disaster ngale eTune Money Money. Bathe bazazama yonke imizamo abangayenza ukuthi babone ukuthi abantu beTune Money Money bathola uncedo olungabe luyadingakala.
Kunengi okuphumeka kulomhlangano oqondana lelizwe leZimbabwe.
Into enhle esiphumelayo lapha namhlanje ukuthi sebevumile ukuthi bazancedisa ilizwe lethu laseZimbabwe ukuthuthukisa ikakhulu amabhizimusi ethu. Sizama ukuthi ndawonye labo silungise i-event yokuthi sinxuse amabhizimusi ethu babuye lapha bazahlangana lamanye amabhizimusi ukwenze ukuthi kubonakale ukuthi nga ama-interest akhona phakathi kwabo anjani njalo angapromotwa njani.
Uhulumende weBrithani uthi ufuna ilizwe leZimbabwe lithuduke kwezomnotho njalo lesifiso solincedisa kungaba lenguquko kwezamalungelo wabantu lezombusazwe. Imele Studio 7 eLondon, ikamela nguEzra Jesus Banda.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni emini yantambama namuhla elubhekise kwele South Africa ukuyaphatheka emhlanganweni weSADC ojonge ukutshengisa uxhaso ebantwini base Western Sahara okulilizwe elathunjwa iMorocco ngo-1975 njalo elilokheli phansi kombuso walelo lizwe. Lolo luhambo lukaMnangagwa olwesithupha phakathi kwensuku ezinhlanu. Ngomgqibelo ubese Angola. Okucunula abantu abanengi kuthi uMnangagwa uhamba ngendiza mchina ayabe eziqatshe ezisuka kwele United Arab Emirates ezibhatalelwa nguZulu. Inengi lithi udlalisa imali. Abancintisa kukhetho oluzaqutshwa ngomgqibelo ozayo olokudinga ukansila kaward 28 eCowdrey Park kobulawayo bathi sebelolonga imikhankaso yabo okokugcina ngesikhathi sokusobala ukuthi bandla leMDC lilamalunga amabili kulolu khetho abalisa uElderman Colette Ndlovu loNkosazana noMagugu Mloyi. UElderman Ndlovu wayengukansila weCowdrey Park okweminyaka elithumi kodwa ngokhetho olwedluleyo wanqotshwa kuma-primary elections ngukansila Happison Ncube owebandla lakhe obhubhe kunyanga ezimbalwa ezedluleyo okubangele ukuthi kuqhutshwe lolu khetho. UElderman Ndlovu uthi wanqoba uNkosazana Mloyi kukhetho lwama-primaries. Kodwa uMloyi utshele iStudio 7 ukuthi kaphumi kulumncintiswano ngoba kwakulokuqilibezela kulolo khetho njalo ibandla lakhe lathi kaqhubeke encintisa. UMnumzana Kidwell Mjuru uncintisa emele ibandla leZANU-PF njalo isiphathamandla saleli bandla uMnumzana Kembo Mohati ubemkhankasela ngempela viki. Kuncintisa amabandla alithumi lambili kulolu khetho. Sixoxelo Elderman Ndlovu ngalolu daba.
UKembo Mohati simzwile ukuthi ukhona sibili kuwile eCowdrey Park. Kuhle ngokuzibonelela ukuthi bona njenge-government bayehluleka ngoba ukuthi azazofika khona fana afike khona angikwazi ukuthi ufike njani ngenxa yokuthi i-project leyana egari kayisalani kudlela fade khona. Hayi project ye-government kodwa ke thina hayi asiyesabi ZANU-PF esikukhangeleyo ukuthi abantu bakobulawayo bayayazi into abayifunayo. Ukudla kwakhona basakunikwanga kwabuya imoto ezimbili ezafika zapaka kuphela zithwele umumbu kumbe zaziphendulwe emgwaqweni zizihambela. Zafika zama khonapho wa-adresa waqeda uthe eqeda yena ehamba le mota lezo zihamba kwathiwa kade zithwele umumbu khona zisiya gayini manje zaziyabe zisiya ngazi nxa zazi ukudla kokunika abantu abantu
Libabili kubandla lenu le MDC Alliance kulo unkosazana nomagugu Mloyi. Manje lokho akusoze kubangela ukuthi ibandla lakho linqotshwe yini njalo gakho yini ofuna ukuphuma.
Akufanelanga kube kuthiwe ukhona ukuphuma, ukhona ikhadi yavumela ukuthi khona siregister sonke ku-ZEC. Kodwa ke kube sokusenziwa ama primary elections. Kusabhaliswa phansi, sabhala ama-affidavit ukuthi ozaluza ku-primary election uyahamba e-withdraw. So waluza ke ku-primary election. So kwakufanele ukuthi yena ahambe aye-withdraw ifomu yakhe lena ayifake ZEC. Yikho ke kasakwenzanga lokho. Engasakwenzanga ke iparty yethu i-leadership ihlale phansi. Yasimxotshe epartini kaseyililunga leparty. Noma esemile ngoba ngale wayerejiste ngelungile ukuze ngeparty yethu. Kodwa kukhona ukuthi angaze awine. Iparty ayisoze imu-accepte njengomuntu ongaphansi kweparty yakhe. Kodwa kusalayo ukuthi njengendlela mina engasebenza ngayo labantu angaze akawine mina ngikhona.
Kodwa kabakho abamsekelayo abazayenza kwenzakale lokhu yanokwenzakala ukuze kunqobe umnumzana Raj Modi.
Abamsekelayo abeparty yethu. Kabakho ngoba nxa bengabe iparty yethu kufanele balandele ukuthi yona iparty ithini. Ungabona umuntu esenza okungayisikho akutshelwa iparty kutsho ukuthi asokwelunga leli.
Lo ngu-Elderman Colette Ndlovu oncintisa kukhetho lokudinga ukhansila ka-Ward 28 e-Cowdery Park koBulawayo. Lithi indlebe kuona lo msakazo ngo 6:30 ekuseni kusasa lapho esizaxoxa khona lo nkosazana nomagugu Mloyi ngalolu daba la ngomkhankaso wakhe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Omama beGwanda lamhlanje behlise ezimathonsi phambi kwekomiti yeparlamente ebona ngendaba zasekhaya bekhala ngenhlupho abahlangana lazo nxa bedinga incwadi zokuzalwa ezama-birth certificates okudala ukuthi abantwababo behluleke ukuya esikolo. Kubika u-Albert Ncube.
Uzulu ongene lo mhlangano uthi uhulumende kumele aguqule imithetho yokuthatha incwadi zokuzalwa ama-birth certificates esidala ukuthi iningi labantwana kulesi sabelo lingatholi lezi ncwadi okubangela ukuthi abantwana behluleke ukufinyelela ezemfundo. Lo mhlangano wenziwe ngemva kokuba inhlanganiso yabatsha e-Community Youth Development Trust CYDT ibhalele idale lephalamende ikhonona ngenani labatsha abangela ncwadi zokuzalwa kulesi sabelo. Osakhulayo uSibongiseni Mthombeni oyintandane eleminyaka elithumi lasikhombisa yokuzalwa osuka komzimuni wehlise inyembezi lapho ebikela iqula lephalamende ukuthi sethiye isikolo ngoba engelayo i-birth certificate.
Umama wabhanzi semncane nogogo ozala umama wabo. Ngathi sebevukile ngathathwa ngugogo ozala ubaba. Ugogo ozala ubaba ngahlala naye kodwa ubaba kakho usegoli animas. Ngawufunda ngaze ngawude form 4. Ngehlulekile ukubhala uform 4 ngendaba lokuthi angilabhethi. Ugogo uzamile ukungithathisa ibhethi wehluleka ngenxa yokuthi kuthe kufunakala idethi kama. Khathesi angifundi ngenxa yokuthi angilabhethi.
Unkosikazi Nomvula Ndlovu wethule udaba oluzisa usizi. Uthi umntanakho wambalekela emjiyela umzukulu omncane osekumele aye esikolo kathesi kodwa inkinga sokufunakala uyise umntwana ukuze athole i-birth certificate.
Bathi ngibuye lobaba wakhe. Ubaba wakhe ngizambonanga emapholiseni ngaripota ngesikhathi umntwana embalekele wanjiyela umntwana. Emapholiseni ithe uhamba kwami bathi khona ngihambe kumpholisa engangiripote kuye ngesikhathi umntwana ebaleka. Mina umpholisa lo wangisamazi ngiyambonanga.
Unkosikazi Progress Bando Estezi obesemhlanganweni lo uthi lo makhelwane lomkhuhlane wengqondo obhekane lobunzima bokutholela abantu bakhe ama-birth certificates osekudala ukuthi bengasayi esikolo.
okwakhathesa labantwana ababili labo angazange abazuyise wabo ukuthi ubani ngoba umuntu ophambanisekileyo bamele ukubhala ugrade 7 bekumele baregister beku-grade 6 khathesa so abayenelisanga ukuregister ugrade 7 ngenxa yokuthi abala mabhesi so kutho ukuthi kungenzakala ukuthi bengasabhali ugrade 7 umntwana abahlezi ekhaya babuyiselwe emuva last week sokuthiwa baregister.
Omunye okhale ezimathonsi kulumbuthano ngunkosikazi Anna Magama ongumfelokazi eDambashogwe odabuka kwele South Africa.
Ngazalwe ngekhombani umuntu walapha ezimbabwe uyalayo wakhulumkani wabhubha asela labantwana labanzulu lokungithisha emahhofisini bathi angaphandle ukuthi kubuyele ngakini lanamhla nokungihlezinye njalo angilasithubha labantwana abalazithuba ekubuyela ngisakwanisa ukubuyela ngizakuyela ngani ngalamali ngiyabathi kumasobho hhayi thina lokwazi ukungeni sengithwele nzima asakwazi ukuthi ngithini.
Unkosikazi Precious Njazo ematshetsheni uthi uhulumende kumele aphe izizalwane zakuleli lezincwadi kungelambadalo ukuze uzula yenelise ukuzithola.
Kungaba njani ukuthi vele kungabhadaliswa? Angilayo imali ukuthi ngigade ngikubulawa ngethathi irekhodi yomntwana. Sengichichile khonapha egwanda belokhu bengitshela ukuthi hambe edinga irekhodi. Ye kufuneka imali yalokhu lalokhu. Kungaba njani ukuthi kuhle kuphelele ukuthe sokumahara ukuze wonke uZulu arejiste ngoba phela ilizwe ngabantu. Ngakho abantu nxa bengarejistwanga emthinini bazazakala njani ukuthi bakhona. Akuphiwe wonke umuntu mahara.
Umgcini sihlalo wali committee yepharlamente uretired Brigadier General Levi Mayihlome olilunga ledalele parliamente emela emzingwani ududubo lwama-birth certificates lukhulu.
Sisifike lapha sesizwile imbono yabantu uhlupho lolukhanya lukhulu kukhanya into le yehlupha abantu emakhaya emaphandleni kakhulu kodwa layo emadorobheni bahlala lohlupho olufana nayo. Department ye-Register General uzamele kube le imithetho ezamele itshintshe kube lula ukuthi abantu bathathe ama-birth certificates because ngenxa yoluba kunyekade kusenzelwa eHarare kuzafanele ukubuyiswe ema-provinces wonke.
Umqoqo wenhlelo ze-CYDT uNkosazana Linda Mpofu uthi umthetho wokuthola ama-birth certificates kuzamele uguqulwe ukuze kube lula ukuthola lezi ncwadi.
Ekubhaleni kwethu petition sinanzelele ukuthi okuyikho kumqoka okumele bakwenze yikuthi batshintshe umthetho wonke wama-birth certificate lama-ID ngoba ukhanya ubomile nko uyawomisa.
Abanye bakhale ngokuphuza kokuphuma kwencwadi zokuhambisa ama-passport okumele aphume ngemva kwenyanga ezintathu kodwa sethatha phose umnyaka. Abatsha abangene lo mhlangano bathi umume ezomnotho kawumanga kuhle eZimbabwe kungakho bafuna ama-passport ukuze bayedinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela okwenzakala endaweni ezawelwa ingozi yezulu lesiphepho elecyclone Idai esigabeni seManicaland. Incwethi ezisebenza elozulu ezingamalunga enhlanganiso yeZimbabwe Psychologists Association sezisungule uhlelo lokusebenza zingahlawulwa lokusiza abazali ababalisi kanye lezifundi zeSt Luanga Secondary School ngemva kwengozi elethwe lizulu lesiphepho ucyclone Idai. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Lolu hlelo lusungulwe ngomgqibelo odluleyo esikolo sabokholo lweRoman Catholic iDominican Convent Girls High School eHarare. Lubikwa lukhangelelwe ukuthatha inyanga ezedlula eziyisithupha kusiya ngokuthi umuntu ngamunye uthinteke kanjani ngezehlakalo azibonayo kule nkozi. Omunye wale ngcwethi unkosikazi Zikholiwe Eunice Sibanda ulandisa ngokubenze basungule uhlelo lolu.
Ukubuya kwethu la sibuye nje singabantu ze-PA ukuthi sibone ukuthi singancedisana ngapha ama-parents labantwana njengoba labo abantwana bayibo ababekhona kodwa abazali labo yibo abalabantwana. kubuhlungu kuba ebazalini ukuthi abantu ababo bangenana lento enje lawo balama lokuzana abawezwayo ama reactions abayezwayo abawezwayo ubona ngkwabo because of what happened konale so sila ukuthi sibaphe support while they are going through this.
Unkosikazi Banda uthi uqathekile ukuba balutholiswe lolusizo abehlelwa ludubo ikakhulu abantwana besikolo.
Yes, sisiqalile kudala ukukhuluma labazali, sisiqalile ukukhuluma labantwana. Okwakhathesi labanye bami abasuka e-crisis support center ababhizi labantwana kukanje. Kodwa akwenzi ukuthi ngithe ngikhuluma ukuthi kuyini esikutholileyo ebantwaneni njengoba kulani abantwana belama rights abo, the confidentiality yabo.
Omunye wabathakazelela lolu hlelo ngumbalisi omkhulu kulesi sikolo ofundisa izifundo ze-accounts esikolo se-St. Charles Luanga Secondary School, uMnumzana Lennon Chizaza.
What gave us courage and probably what lessens the burden is being able to.
Okwasenza saba lesibindi kuba khona kwethu ngesikhathi lingozi isenzakala. Lokwanelisa ukusindisa oyedwa walabo bantwana kwasipha ukujabula lanxa saba lokudana lapho sesinanzelele ukuba sesilabantu abalahlekelwe yimiphefumulo. Osekukhona kithi yikuba sikhangele sisiya phambili sicabange ngalokho esesithe sakwenza ukusiza izifundi. Lizokhumbula ukuba lesi sikolo kungesi lesiyana esikusibanga saphezulu kodwa sikhangela imizamo esithe yenziwa ngababalisi kusukela kuform 1 kusiya kuform 4 sizathola ukuba bese siphakeme lesi sikolo
standard whereby it can be recognized in the district and in the country.
Uthi uzimisela ukuphindela esikolo uChizaza aqhubeke ngomsebenzi wakhe wokuthuthukisa izifundi ngendlela ezehlukeneyo.
Yeah, it's something that I have processed, something that I have looked at.
Into esengicabange kakhulu ngayo athi ngoba ngingomele azwelwe usizi kodwa njengomuntu othe wasiza ngendlela ethize ukubonisa abafana laba ukuthi okwenzakala kibo into elakho ukwehlela yiloba ngubani empilweni kuyenzakala sikhathi sonke. Kungakho ngizimisele ukuphindela kulesi sikolo ngiyefundisa izifundo ze-accounts engizithanda okwamagama ngisize abafana bami ukuba baphumelele kumihloliso yabo.
Esinye isakhamuzi edolobheni leHarare uMnumzana Colin Ncube uthi kungumbono omuhle lowo ukuba basizwe labo abawelwa yilolu dubo olwalethwa lizulu elesiphepho le cyclone Idai.
Kuzabancedisa nje to a certain extent ngoba lokho abahlangana lakho kungabahlupha kakhulu even lanxa sebefunda lanxa sebekhuluma sebevoto engaziyo ukuthi counseling yakhona bazayenza as a group kumbe nga one-one ngoba i-trauma yakhona asazi ukuthi bazayi-assessa njani kodwa kungaba kungumqondo omutsha nje ukuthi bancediseke nje khona lapho. Kungabasiza kakhulu ukuthi bancediswe ku-counseling but amboni ukuthi i-memory yakhona ingahliphele nje khona lapho babuyela esikolo ngophansi.
Uvumelana lo mcabango wabantwana laba ukuba basiwe kwezinye izikolo hathi lapho babona khona lingozi isenzakala lapho owabhubha khona abanye babo.
Bengabantwana benjalo babefisa ukuthi beye kwenye indawo engasiyo lapho ababona khona abanye babo besifa, ababona khona abanye babo bethwala nzima behlala bengahlanga. Ngoba ngibona ingani noma after i-counseling nxa bebuyela endaweni yenalana ama-memories lana angaphenduka njalo.
Abantwana kunye lababalisi besikolo se-St. Charles Luanga eChimanimani babona mathupha abanye babo belahlekelwa yimiphefumulo ngemva kokugqitshelwa lidwala lodaka oluvele entabeni ebibucwadlana. Abaqhuba lomsebenzi bathi uzasabalaliswa ufinyelele lozulu wesiqindi seChimanimani beqale ngababalisi labazali abalabantwana abafunda kulesi sikolo se-St. Charles Luanga Secondary School sona ebesinezifundi ezifika phose amakhulu amathathu kuhlanganiswa labafunda bevelela emakhaya. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Siyabonga gama kwanele mthwaka zomuhle likhumbule luyalandela uhlelo lwe live talk olivalelisayo okwamanje ngontungameli Nkomo matukanduna bafupatila.
Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona
Lilan
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.